siyalamukela emsakazweni we-Studio 7 womvulo mhla ka 19 Mfufu 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Alingali tshona njani izulu kandaba mthwakazi omuhle kumagumbi amane lapho lingali khona ulamukela imoyini ngenjabulo ngoChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Ye kakhulu abantu bayaqasha ukuchebisa amafektari lezi akha amanye amafektari amatsha ngenxa yokuthi imali intengo yayo imali yakhona ayisifikile ngama-interest rate ayebeseyehlile sisiyenelise ukuthi siyenze umsebenzi wamafektari nxa ephezulu yakusebenzela.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko usecele amabhanga ukuthi ehlise umthelo ofakelwa izikwelede interest rate ukuze kube lula ukweboleka imali emabhanga. Ibandla leProgressive Democrats of Zimbabwe elikhokhelwa ngunkosazana Barbara Nyagomo lithi lizimisele ukusebenza lamanye amabandla ukwenzela ukulungisisa konke okuhluphayo elizweni. Kwezemidlalo iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wenguqu libe liqembu lakuqala emdlalweni wenguqu eZimbabwe ukuphumelela ukuyadlala kumidlalo yama-Olympics ngemva kokunqoba eCameroon ngesonto. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko usecele amabhanga ukuthi ehlise umthelo ofakelwa izikwelede interest rate ukuze kube lula ukweboleka imali emabhanga. Okwamanje amabhanga afakela isilinganiso sokungamachumi phose amabili 18% emalini ebolekiweyo. Umphoko ubephawula isikhwama sebhanga le-CBZ esemali eyizigidi ezilichumi ezabolekwa abamabhizimusi amancane ababe befuna izikwelede ezingafika imali ezinkulungwane ezingamakhulu amabili i-$200,000. Umphoko uthe lanxa lesi sikhwama sizaphathisa osomabhizimusi belizwe lonke jikelele abavela esigabeni seMathembeleland kuzamele basukumele phezulu. Umphathi ntambo wezamabhizimisi amancane unkosikazi Sithembiso Nyoni laye obekhona kulombuthano uthe uZulu kumele engabi ngohlala ekhala ngoba leso sikhathi sokukhala sesedlula sekuyisikhathi sokuthi abantu basukume benze amabhizimusi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yezamabhizimusi iConfederation of Zimbabwe Industries umnumzana Busisa Moyo othi mpela kumele amabhanga ehlise umthelo i-interest ukuze umnotho welizwe ututuke.
Ye, ama-interest rate kumele ayehliswe ngenxa yokuthi aphezulu kakhulu. Ama-business akwanisa ukuboleka ngama-interest rate akade khona akubo-18% kusika phezulu. Anzima kakhulu ku-business. Ayenza ukuthi abantu bagcine sebengasasebenzi umsebenzi wokugaya, wokuchola, wama-factors. Ukuthi thina i-productive state yikho okwenza ukuthi thina sixwayise ngathi baxwayisa abasebenza kumabhenki siyabe sibacela ukuthi hayi sifana ama-rate ngoba aphezulu kakhulu.
Manje lina ngokufuna kwenu belifuna ukuthi ayehliswe okunganani?
Ngasisebenza umsebenzi wemanufacturing ukugaya kwamafactory nokwenzani okuthiyeneyo okusebenza kwemithina kumele siboleke ngama-rate afika kubo-6 to 8% between 6 to 8%.
Ngezinye indlela singathi nxa engehliswa afike kusilinganiso lesi singabona na kusiba lobubelo kwezomnotho elizwe amafactor levulwa lokunye okunjani?
Ye kakhulu abantu bayaqasha ukuchebisa amafektari lezi akha amanye amafektari amatsha ngenxa yokuthi imali intengo yayo imali yakhona ayisifikile ngama-interest rate ayebeseyehlile sisiyenelise ukuthi siyenze umsebenzi wamafektari nxa ephezulu yakusebenzela.
Kanti vele zona izikwelede ziyatholakala yini emabhenki?
Izikwelede ziyatholakala kodwa abanye bebengasahambi emabhenki ngenxa yokuthi bebesebesaba ama-interest rates bayo kuba phezulu. Nxa esehla kuzenza ukuthi isikweletu sisiningeke ngokuningi ngenxa yokuthi abantu bayabe sebebona ukuthi intengo yemali le ama-interest rate aphansi mani umuntu ayeboleka asebenze.
Lo-ke ngumnumzana Busisa Moyo, umkhokheli wenhlanganiso yezamabhizimusi i-Confederation of Zimbabwe Industries, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Ikolishi le-London School of Economics namhla lilandule imbiko yokuthi uMongameli Robert Mugabe wafunda kuleso sikolo wathola isithupha se-economics. Imbiko le yethulwe ngumphathintambo obona ngokuthuthukiswa kwabensundu kwezenotho umnumzana Patrick Juwawo ngolwesihlanu emhlanganweni obuseHarare. Asizweni amazwi kaJuwawo.
My boss, the President of the Republic of Zimbabwe, Head of State and Head of Government, Commander in Chief of the Zimbabwe Defence Forces.
Umkhokeli wami ongumongameli welizwe leZimbabwe, umkhokeli kahulumende kanye lamabutho uMongameli Mugabe, kule master's degree yezenotho ayithola eLondon School of Economics. Ngalokho lingacabangi ukuthi kukhona ongasifundisa khona ngendaba zomnotho. Siyakwazi.
Lawo-ke bekungamazwi kamphathintambo obona ngokuthuthukiswa kwabensundu kwezenotho njalo engumzukulu kamongameli Mugabe umnumzana Patrick Juwawo. Kodwa embikweni walo namhlanje ikolishi le-London School of Economics lilandule lokhu lisithi uMugabe kazange afunde kuleso sikolo njalo akula sithupha sakhe lapho athi wafunda khona. Imbiko esebulenjini iveza ukuba uMugabe wafunda wathola isithupha kwezenotho ekolijini le-University of London hatshi e-London School of Economics. Imizamo yokukhuluma loJuwawo yehlule.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Abesifazane basemangweni weMatobo bathi sebesanelisa ukuziphilisa ngokulima lokuthengisa inhlanyelo elondolozwa ngendlela zesintu ezendulo. Bathi benza lokhu ngemva kokunanzelela ukuba inhlanyelo elungiswa ngendlela yakulezi insuku ingabatholisa inzuzo idinga okuningi ingasahambelani lokuguquka komkhathi. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Lokho kuphume ekukhulumisaneni labo mama abeze embukisweni wenhlanyelo lokudla kwesintu owe Seed and Food Festival. Unkosazana Tracy Moyo ovela emaphisa eMadobo uphila ngokulima lokuthengisa inhlanyelo elondolozwa ngendlela yendulo.
Inhlanyelo engilayo iyagcinakala kahle. Ungalima thina siyathathani umlotha womtsiri. Ungafaka laphana ubusuvalele endaweni enhle njengokuthi nxa ungavalela phakathi kwebhodlela efayo nothi amaplastic kuyagcinakala kufanisana lento oyifaka efrijini. Akungeni sibunga kungenini kuze kufinyelele isikhathi sokuthi ulime. Eyinye indlela yokulondoloza inhlanyelo kulalo khona kuthiwa yinhlaba. Inhlaba lokho okuphuma ezintabeni ungakuthatha ungakuwomile ukubaze umlotha wakhona luwana ugcina kahle inhlanyelo.
Ukhethe ukulandela lindlela uMamoyo ngemva kokuba esenanzelele ukuba imlethela isivuno esihle. Ziningi indlela azisebenzisayo ukuyilondoloza inhlanyelo yakhe ayithengisela abanye kuveza uMamoyo.
Emakhaya iyehlukile ngoba vele sinanzelela ukuthi inhlanyelo yakudala. Ngabona sengile 2 years. Ekubuyeleni kwami ngakulima kuyangiphathisa kakhulu emulini yami.
Unkosikazi Siphathisiwe Ncube wasetshela Nyemba Village kuwod sigangacha khona isigabeni seMatobo layo phila ngokulima izilimo zendulo kanye lokuthengisa linhlanyelo elondolozwa ngendlela yesintu. Ngaye iba khona indawo lapho bengaphathela khona umsebenzi ngendlela ephezulu okufana le-processing center kubaphathise ekulungiseni ukudla kukunengi ngasikhathi sinye njengoba sekuthakazelelwa ngabanengi kuveza unkosikazi Ncube.
Ngoba lapho engiphuma khona siyakhe iprocessing center. Ayikaqalisi ukusebenza, sifisa ukuthi nxa iqalisa ukusebenza sesilolwazi. Ngikhuluma ngendlela yokulondoloza ukudla. Lalobo isikhathi sakhona sesidlulile, kodwa khona kutholakale kukhona indlela yethu yesintu. Ngithi njengomfusha esiwulima emasimini, siyawupheka siwuchaye siwuwomise, siwufake emaphakethini, siwuthengise sisemaphakethini. Kungenzeka siwufake amatamatisi, uthengise usulamatamatisi. Yindlela esifisa ukuthi ukudla kwethu sikutshintshe ngaleyo ndlela khonale etshelanyeni.
Le ndlela yokulondoloza ukudla ingahluphi ukuyilandela nxa sekuqhathaniswa leza kulezi nsuku, utsho njalo unkosikazi Ncube.
Khona ngokwakho kuvele kulamanono ekwakheni imizimba. Khathesi siphila phakathi komkhuhlane we-HIV and AIDS. Nxa sikhangela ukudla kwethu kwesintu, sikhangela impuphu zethu zonyawuthi, sikhangela impuphu zethu zamabele, imfusha yena lana siyilima emasimini, ilamanono kakhulu ukulisana le mikhuhlane naleyo. Singabonga ukukhuthazwa ngokudla kwesintu ngoba yikho kulungele imizimba yethu. Yikho sokusifisela futhi endulo yethu yakudala ngoba besesilahlekile.
Unkosikazi Cola Nyathi udabuka eChelanyemba eMatobo kuWard 7 kwaMalaba. Uphathekela ekulimeni ukudla kwesintu kanye lokulungisa linhlanyelo yendulo.
Thina ekulimeni kodwa sisebenzisa inkqubo yesintu, kasisebenzisi ama-fertilizer. Ngoba sesinanzelela ukuthi ama-fertilizer kakhulu yiwo aletha imikhuhlane ebantwini. Siyahlanyela sibona ukudla kwethu kukhula masinyane, kodwa ngemva kwalapho kufaka umkhuhlane.
Uthi kunje iningi esigabeni avela kiso sebekuzwisisa ukuba kuqakathekile ukuthi balandele ukudla kwesintu kanye lendlela yokukulondoloza.
Ngifunde kakhulu ukuthi ukudla kwesintu khona kuyakwanisa ukuthi kulondoloze kwesikhathi eside, ukuprocessa, ukuwomisa ngendlela owomisa ngayo, njengoba kathi sekulama processing center. Ukudla lanxa kungasekho njengoba umviyo bonaba, mbabonile abawomileyo khona abakade babekwa kodwa abekekho ngalesi sikhathi. Amarepu wona la uchomoliya laba, ospinach abawunyiswe abafresh ukuthi ngamfaka embizeni, uyathukhiwe lamuhla engadini.
Abesifazane laba bathi osekubenza babuyele kundlela zokulondoloza izilimo lokudla ngendlela yesintu yikunazelela ukuba isisanda imikhuhlane engelaphekiyo ikakhulu engathelelanwayo okubalisa imihlobo ehlukeneyo yemvukuzane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nguMavis Gama.
Bekulombukiso wezokudla kwesintu eHarare othakazelelwe ngabaningi kule nkuthazo yokusetshenziswa kokudla okunje njengendlela yokuthuthukisa impila kahle kaZulu. Okunengathi kuzweni kuntathela izindaba yethu uMark Peter Ntambe eseHarare.
Ube ngumbuthano wemuli yonke kulokudla lomculo wokujabulisa uZulu eHarare Botanical Gardens ngempela nsonto. Kuhlangane uZulu ngobuningi bakhe kuqoqela abensundu labamhlophe labavela kuzabelo esitshiyeneyo betshengisa abakwenzayo. Unkosikazi Siphathiswe Ncube ngumlimi olima esebenzisa umquba athi imvundiso zamafertilizer emangweni weMatobo. Othi njengabantu abasebenzela endaweni engani kuhle izulu bakhetha ngobunono abamele bakulime.
Ukulima kwesintu yikho okusiphathisayo thina lapha esikhona ngoba indawo yethu iwomile. Nxa sisebenzisa umquba kuba lula ukuba izilimo zethu zisinike kulokuba sisebenzise ukulima kwalezi nsuku.
Izilimo ezihambelana labo zikoqela amazambane, amakhabe, amajodo, inyawuthi lamakhomane. Ngaphandle kwalokhu bafuya imbuzi, inkomo lenkukhu. Unkosikazi Cola Nyathi ovela kwaMalaba uthi baqakathekisa ukulima izilimo ezivuthwa masinyane besesabela ukusilela kwezulu.
Silima unyawuthi omfitshane okuthiwa yi-okashana, siphinde silime omashiya wona abavuthwa masinyane amafitshane, amabele amafitshane, siphinde silime futhi i-red corn yomumbu lo ovuthwa masinya lawo kodwa omela ilanga kakhulu ngoba ngale kuthi ematoko kuyatshisa. Siphinde silime futhi la mazambane amancane labo Natal Common, lamakhabe, lamajodo, wonke ngana ngakithi kuyavumela ngawona kuyatshisa. Le ndumbe ezikhuthayo maguda okozethi sikwanisa ukuthi sithi abantu bethu kwamfana nxa indlala ingane isathithithi sithe siphangise sibadlise masinyane.
Uthi kunje lo nyaka besabela umumo womkhathi ngoba kule nkulumo ethi kungaba le ndlala izulu lilakho ukunganika kuhle eZimbabwe.
sikhangalele phezulu sibili umumo womkhathi womumo lo mkhathi uguqukile so sikhuluma nje kathi sikithe madoba lika 20 izulu leke lana ukuba ngoSeptember ye liyaphana nakhona isihlahla nasemahluma sikhuluma nje soyinkomo siyafida vele kunzima sibili indlala ikhona so sikhangalele ukuthi kathi sindiwa sidinga isihlahla ezincane lezi ezivuthwa amasinyane izulu lingavele titho sisefake phansi ngamagodi sesitshayile.
Umnumzana Hilary Maphosa ophatheke emsebenzini wokufuya inkukhu uthi ezisemakhaya ezibizwa ngokuthi ngama-rotrunner ngenye yendlela engasusa ubuyanga ebantwini njalo zingakhangelelwa phansi ngoba zingaba lenzuzo enhle.
Abalimi bayakutsho sibafakaza ukuthi khona umuntu angalima sibili angaphila sibili ngokufuya inkukhu ngoba nxa ezithengisa inkukhu lezi uthi uyakwanisa ukuthi umuntu uyakwanisa athole imali engange $450 naleyo inyanga ingakapheli ngensukwane ezingatsho lutho elilona iholo lomuntu ongabe esivuke esiyemsebenzini nsuku zonke.
Osakhulayo uFarai Mudeya olima eseWeta uthi noma elezifundo zedegree le-environmental science ukhethe ukuba engasebenzeli abanye kodwa ukuba ephile ngokufuya zona inkukhu zemakhaya ngoba zimnikeza inzuzo ezwayo. Ethi usebenzisa imithi yezihlahla ezifana lo muringa oyelapha izifo eziningi ezijejeneyo, umulberry oyelapha wona ama-tapeworm njalo ulokudla kwe-protein kunye ne-aloe vera enza ukuba inkukhu zakhe zikhule kakuhle. Ethi secine elungisa i-powder ayithengisayo kulo msebenzi ehlanganisa imithi ejeneyo. Unkosikazi Beauty Jintshi wenhlanganiso yeZimbabwe Free Range Poultry Producers Association uthi bakhuthaza bonke abaphatheke ekufuyeni inkukhu ukuba befuye le nyoni zamakhwele ngoba zinikeza umlimi inzuzo ngokuphangisa.
Okusitshiyana khona ukuthi ama-quail beds ayaphangisa ukukhula and ayaphangisa ukunika imali. So in a short space of time ufama uyabe ethola imali yokuthenga izinye izinto.
Uthi inyoni lezi zidinga indawo encane lokudla okungatsho lutho nje kuphela ukuba uzifuye kodwa ungazithengisa uphinde uthengise lamaqanda azo. Linyama ihlale idingakala ezitolo ngoba isilela kugoqela lamaqanda azo okwenza ukuba kudule. Umnumzana John Wilson ongomunye wabaxoxa lombukiso uthi abantu kumele benanzelele ukuba ukudla kwesintu kuqatheke kanganani kumpila kahle zabo. Ethi kulakho ukwehlisa udubo lokungakhuli kuhle kwabantwana osokusimo sokungamachumi amathathu ekhulwini kusiya phezulu eZimbabwe okwamanje. Ngimele iStudio 7 eHarare nguMark Peter Ntambe.
Alinga khohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngwa fast 8 kusiya ngo 9 ntambama kumakakase awe 909 AM le shortwave 4930-12080. Lamhlanje ke inhloko yendaba sikhangela ukunqoba kwamaqembu omdlalo wenguqu amela ilizwe abelesifazane labesilisa ama Mighty Warriors kunye lela ma Warriors. Singakangena esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zakwele Pakistan zibika ukuba kule bomba eliduvuke esigabeni seBaluchistan ebhasini ebithwele abantu lamhlanje labulala abantu abalichumi kwalimala abaningi. Abekolejini leMelika eleUniversity of Nebraska Medical Center babikwa sebephume lo muthi ozanathwa ngabaphila legcikwane lengculaza kanye kumbe kabili ngomnyaka kulokulinatha nsuku zonke njengalokho okwenzakala okwamanje. Ibandla leProgressive Democrats of Zimbabwe elikhokhelwa ngunkosazana Barbara Nyagomo lithi lizimisele ukusebenza lamanye amabandla ukwenzela ukulungisisa konke okuhluphayo elizweni. Umsekeli kamongameli webandla leli umnumzana Norris Moyo uthi amabandla alwisana lebandla leZANU-PF kumele athathe isinqumo esifanayo sokuthi kukhitshwe ibandla leli embusweni ukuze kulungisiswe umnotho osubhidlika lokunye okungahambi kahle elizweni. Umoyo uthi okwamanje basebenza lozulu ezabelweni eziningi lapho abancedisa khona abantu makhaza ekwenzeni inhlelo ezijiyeneyo. Ake sizwe umoyo ixoxa ngomumo welizwe leZimbabwe lo Gibbs Dube weStudio 7 kusigaba sakuqala sodaba lwezombusazo eZimbabwe esizabe silethulela lona usukela lamhla kuze kuyefika ngolwesihlanu lapho esizabe sikhuluma lenkokheli yamabandla achiyeneyo.
Ibandla le-PDZ limele intando kaZulu, intando yabantu baseZimbabwe. Yikho ke thina ku
Yes, ngathi nxa sisikhangela ke ngezombusazwe baba Moyo, ubona zani okwamanje kungalungiswa njani ukugugudeka komnotho eZimbabwe?
Ya, nxa sibheka indaba yomnotho, umnotho wethu sogugudekile kakhulu, uyafa. Nge-PDZ, siqala thina ngoku-empower abantu from grassroots level, sihamba nje emakhaya, sizame ukuthi si-empower abantu, sibayenzele ama-project, izinto nje eziwaphilisayo empilweni zabo. So siqala lapho ke ebantwini kumafemilizi emphakathini, sibayenzele ke ama-projects azokhona ukuthi athuthukise impilo zabo.
Singathi khonoku liyakwenza yini kumbe licaba ukuthi liza kwenza?
Yinto esiqalileyo ukuyenza leyo. Thina asikhulumi nje ngamazwi, ngesikhiwa thina sithi we are walking the talk. Ngikhuluma kanje siqalile ama-projects eZimbabwe endaweni ezinjengakomacheke, siye sayenza thina i-project yamakhowa, i-mushroom project eKezi nakho. Siqalile i-project enkukhu. Sinabantu njalo esibafundisa e-Midlands ukwenza into ezinjengamakhandlela. Siyenza njalo into ezifana namasepha.
Yes, ngathi nxa sisikhangela sibili sijula ngakhona okho elikwenzayo, ubona ngazani nxa linalingangena embusweni kambe yikho kungalungisa ilizwe khonokho, njalo imali labe liyayithola njani?
Uma singangena thina ekubuseni ilizwe, siyabe sisikhangela into ezinjengabo-Zimra. Simeke sure ukuthi i-Zimra iba well-managed, unlike okuyikho khona okwamanje. I-Zimbabwe ayisikho ukuthi ayinamali. Imali ikhona, kodwa imali idliwa abantu nje, lubona abanezikhundla eziphezulu.
Mase sikhangela-ke amabandla aphikisayo, kungazani libaningi kakhulu. So okungenza ukuthi libambane, kungaba kuyini?
Ya, umanyano wamabandla aphikisayo, Dube, kuyabe kusiya ama-conditions yakhona. Kodwa thina njenge-PDZ okwamanje thina we are willing ukuthi sisebenzisane nalo onombono efana nayethu njengebandla. Kodwa if kunomunye onomunye umbono ongahambisani nombono wethu thina esinawo njenge-PDZ, asikho kuleso simo sokuthi sisebenzisane naloyo muntu.
Ma kungathiwa-ke lungisani ilizwe njengoba lingazani linje lamhlanje, kuyini elingakwenza lamhla ukuthi likulungise khonokho okuhluphayo?
Ukuze izinto ziyilunge eZimbabwe, kahle kahle mfo kaDube, ukuthi khona kumele siqale sisuse leyo mbangela eyiyo ebangele leyo problem esinayo eZimbabwe. Ukuthi singalungisa izinto iZANU-TF ilaphana kumbe uPresident Mugabe elokhu esesihlalweni, angiboni ukuthi kukhona okungalunga eZimbabwe. So ukulungisa izinto eZimbabwe ikuthi sikhiphe thina umbuso okhona manje, umbuso oncindezela abantu. Because ungathi wena uzame ukuphakama ulungise umnotho waseZimbabwe, bayakuncindezela phansi, bayakufakela i-red tag, and ayikho into ozayiyenza.
Hello ke ngumnumzana Norris Moyo, umsekeli womqondisi webandla le-Progressive Democrats of Zimbabwe, obekhuluma le-Studio 7 eseJohannesburg, eSouth Africa. Ukuze lizwe okuningi ngodaba hambani kubulembu be-internet ku-www.voaindebele.com. Kusasa sizaxoxa lonkosikazi Thebisile Ncube, umqondisi we-Women's Affairs kubandla le-Zimbabwe First kumbe ZimFirst elikhokhelwa umnumzana Maxwell Shumba.
Thina i-Zimbabwe First ihlelekile ngento yakuqala. Into yesibili i-ZimFirst as well. Singabantu bona labo abathithimasane sabo umndeni. Into yesithathu senza into engeyabantu. Nxa sokutshaya thina isikhathi sokubuza sesikwanele, sokwanele, hayi baba siyasuka ngethu, nikeze abanye abantu ichance.
Thiyani ke indlebe lizizwele kusasa lapha emsakazweni we-Studio 7. Abadala bathi ukuzwa yikuncitshwa. Abaphatheke kwezempila kahle sebeqwayise ukuthi ukuqonga kwenani labasakhulayo abasesikolo abadinga kwelatshwa imikhuhlane engulamakhwa ezibhedlela kuveza ukuba ilizwe lilakho ukubhekana lodubo lokumemetheka kutsha kwalomkhuhlane. Okuningi asikuzweni kunothando Sibanda.
Abezempila kahle begoqela inhlanganiso ekhangela ukuqedwa komkhuhlane wengculaza iNational AIDS Council bathi ukuqonga kwenani leli kuveza ukuba ontanga baya emacansini bengavikelanga njalo ukuthelelwa ingulamakhwa kwengeza ingozi yokuthola njalo igcikwane lengculaza. Nkosazana Memory Nkomo uthi abadala abekele ukutshaya inja befihla umphini bevumele abantu ababo baniwe indlela zokuvikela emacansini ezikolo ngoba baza kufa bekhangele.
Esintwini ukuthi abantwana bezikolo baphiwa amakhondom kubonakala njengendlela yokubakhuthaza to indulge in sex besesebancane kakhulu.
Owezempila kahle unkosikazi Simangele Gumbo uthi akukhulunyiswane labo ontanga bazwisise ukuthi kuqakathekile kangakanani ukuthi bazinakekele kwezempila kahle bazi ukuthi amaphutha alamuhla bazawahlawulela kusasa.
Usually abantu abaningi abakhangeli abantwana abancane abafanele ukuthi babe sesikolo sibafundisa ngezinto ezi-related to sex. Abantu babe sebephonga ukukhangela ukuthi umntwana lo ufuni ukufunda ukuthi ayephambili athole umsebenzi, kodwa kuqakathekile lokuthi bafunde khona lokhu ngoba nxa bengasafundanga okuthi ukuthi babe bengasakwanisi ukuzivikela, babe bengasakwanisi ukwenza ama-choices, babe bengasakwanisi lokudinga usizo nxa lapho izinto sezonakele.
Umnumzana Gift Nkabinde usebenza labatsha bamabandla okholo ukuqhubeka kufundiswa intsha ukuthi idele okwemacansini uthi iyo yodwa indlela elakho ukubasiza kanye lokuqeda udaba lokumemetheka kwegcikwane lengculaza.
Kuba nzima ukuthi emabandleni kumbe ezikolo kukhuthaza ukuthi zise ezinye indlela zokuzivikela ngenxa yokuthi uyazokukhanya ngani sesibakhuthaza ukuthi baye emacansini.
Isinqumo samapholisa sokuthi bazabopha abazali babantwana batholakala emicimbicimbini engalunganga uthi kumele silandelwe ngoba abantwana laba abalazindlu njalo abasebenzi, kungakho imali bayithatha ngapi?
Thina abazali ngoba khonokho kwenziwayo kwenzelwa ezindlini zethu, abantwana abalazindlu. Izindlu zethu kufanele sikwazi ukuthi nxa sibanika abantwana sithi kabasale bebodwa bengabantwana, sithi kabasale besenzani. Futhi okunye abantwana laba bangeke bakwenza bengelazi izimali. Izimali esibanika zona siyazinanzelela yini ukuthi sisetshenziswa njani? Lobuntu abantwa bethu kasisabafundisi, kasisitholi isikhathi sokuthi sihlale phansi labo sibafundise ukuba ngabantu.
Osakhulayo umnumzana Gifford Matsikanda uthi kudubo olukhona yikuthi kulabantwana baswela ababanakekelayo bagcine bedlelana labantu abadala okuyibo ababakhuthaza ukwenza imicimbicimbi le babadlwangule bebathelela lengulamakhwa.
Abantwana nxa beswele ukubhadalelwa ngabazali school fees, most of them baphuma lapha these days mababamba bebarephi bathelela ama-STIs. Abantwana labana begcine sebeswele abantu ababanakekelayo.
Ukuxoxisana ngodaba lwabasakhulayo kanye lokuthi baphiwe yini indlela zokuvikela ezikolo kumbe hatshi luya luqhubeka, kodwa ingozi ekhona yikuthi iningi liyabe selithelelane ingculaza abazali belokhu besajukana lalolu daba. Lanxa abantwana bakulezi insuku besenelisa ukusebenzisa indlela ezintsha zokukhuluma lokuthola ulwazi, kukhanya lokhu kuhlakanipha akubahlomisi ngamandla okukhulumisana ngokuqakatheka kokuvikela emacansini. Ngimele iStudio 7, ngingunothando Sibanda.
Iqembu labesifazana elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elama Mighty Warriors libengela ukuqala emdlalweni wenguqu eZimbabwe ukuphumelela ukuyadlala kumidlalo yama Olympics. Okuningi asikuzweni kuJoseph Njanji.
Iqembu lama Mighty Warriors linqobele Cameroon ye 1-0 ngensonto enkundleni eRuvaro, okutsho ukuba linqobe nge-3-2 nxa sekuhlanganiswa lempumelelo yomdlalo wokuqala odlalelwe eCameroon kumaviki amabili edluleyo. Umkadli uRudone Shamba ngoyohlohlele iZimbabwe ngensonto la kumdlalo wokuqala khona le Cameroon. Imidlalo yama-Olympics izaqhutshelwa eBrazil ngomnyaka ozayo. Iqembu labesifazane elimela iSouth Africa lalo liphumelele ukuyadlala kulimidlalo ngemva kokunqoba ele Equatorial Guinea nge-1-0. Imele Studio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Siyabonga ke Joseph Njanji, ayisikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke. Olivalelisayo igama lami nguChris Gande, ngilichiya ku Studio 7 Live Talk. Lilale.